Emkhosini ongenwe ngabafundi, ababalisi, izisebenzi zeCouncil labeForest Commission kuhlanyelwe izihlahla ezinhlanu eQueen Elizabeth II Primary School. Ekhuluma ngemva kokuhlanyela isihlahla sehabahaba esiyiso esihlanyelwa lonyaka, uCouncilor kaWard 22 uMnumzana Rodney Jele uchasisa abakwenze namhlanje.
So namhlanje silapha eQueen Elizabeth where we are commemorating National Tree Planting Day. Lapho sinanzelela khona ukuthi ngenxa yama issues e climate change kuqakathekile ukuthi sihlanyele isihlahla zibe ziningi ngoba isihlahla ziyimpilo, ziyasincedisa entweni eziningi. So namhlanje i-tree of the year kade siyihlanyela namuhla kuthiwa yi-monkey bread. So i-monkey bread leyi ile ma-benefits amaningi esipha wona phakathi komuzi wethu lapha eNkulumane.
UMnumzana Mehluleli Mpofu, u-principal education officer kucouncil yakoBulawayo, ukhuluma ngokuqakatheka kokuhlanyela izihlahla.
Bakwazi ukuba banelise ukuba bathole izihlahla ezithize. Ezihlahla ezijabalala ngoba abantu babhizi bayazigamula. So singekele ukuzinanzelela siyacina singasekho, bagcine bengasazazi izihlahla ezikhona. Lo nyaka sikhangelele ukuba ugatsha lethu le-National Park, le-Parks City Council lusincedise ukukhokhela ukuba sihlanyele izihlahla. Usually sijale ukuhlanyela izihlahla ezidlula i-500 kodwa nxa sikhangela lezikolo ngiyenelisa ukuba siyanelisa ukuba izihlahla ezidlula inkulungwane zingahlanyela.
Umgcinisihlalo we-Queen Elizabeth II Primary School Development Association uMnumzana Colin Moyo uthi ukhathazekile ngokuganyulwa kwezihlahla mahlayana.
Eminyakeni emilutshwane edlulileyo lapha bekwenile la bathi kathe zanti labona ukuthi sokusiba yi-desert. Yinkinga ebuya kithi futhi xa izihlahla zisifa thina sithi sinceda ukuthi sifide abantu bethu sipheka. At the same time sibulala futhi siyazibulala thina. Akuyinto kwangikhona kuyabhoda sobe sithandekayo. Kuba yiseki. Uzama ukuvusa ngapho ubulala ngale konke kodwa ekugcineni ubulala konke. So izihlahla zicakathekile. Sibonga ukuthi lisichasile ngezihlahla lethu zizazama ukuthi zingafi, ziphile, zikhule. Libuye ngomunyaka selizozithola futhi kuzaba ngumzekeliso lakithi ukuthi asoze sime ngalezi zihlahla esinikeze zona.
Unkosazana Nokuthaba Nyathi oweForest Commission koBulawayo uchaza indikimba yalo nyaka.
Ithimu yethu eka-2021 ithi Trees and Forests for Ecosystem Restoration and Improved Livelihoods. I-Tree of the Year yethu ngesilathini oyi-scientific name sithi Philostigma Mathoni Njai, ngesikhiwa sithi Monkey Bread or Camel's Foot, ngesindebele liyababa, ngesitshona ngumsekesa. Isihlahla lesi yababa siyahambelana le-Theme of the Year yethu ngoba silakho ukuthuthukisa impilakahle zama-farmers labantu nje.
Umphathisikolo we-Queen Elizabeth II Primary School uMnumzana Makho Hleza uchasisa ukuthi bahlele ukuphatheka ngayiphi indlela kumkhankaso lo.
Ngomnyaka nxa sesihlulekile sibili besifisa ukuthi zingabi ngaphansi kwe-20.
Izithinkingo elibhekane nazo kwamanje lapha esikolo.
Amanzi asilela umgodi wethu lawo, hayi kawuse amanzi akhona kumbe asephansi. Awusenzeki ngendlela esikhangelele ngayo. La kakhansili njengoba sikakwazi ukuthi ayavalwa omalangathizi sinanawo. Yilo zidubo olukhulu njengoba sikhangelane lembulo enkulu engaka abantwana zidaba over 1,000.3.
Unkosazana Katie Bobo, u-education officer weBulawayo City Council, uthi yonke le yimizamo yokumelana lokuguquka komkhathi.
Mina ngimele ngikhangele izikolo zonke ze-City Council ngingu-education officer. Sikhangele ukuncedisana lezikolo ukuthi si-partner up le-Forest Commission lobaba uMagagula ukuthi kuhlanyele izikolo izihlahla ezikolo. Senza i-greening yena le ekhulunywe ngubaba uMagagula. Izikolo zonke zibe zinhle zibe lezihlahla. Abantwana bancedakale bathole imithunzi. Siyananzelela khathesi i-hot sitting abantwana abanye babehlezi ezihlahleni kungelamthunzi. So ngahlanyela izihlahla kuzaba lemthunzi bathole ishede.
Umhlaba jikelele unanza ilanga lokuhlanyela izihlahla minyaka yonke ngeviki yakuqala kumpalakazi ngomgqibelo okwenze le council yakobulawayo isebenzelane le forest commission ukuhlanyela izihlahla. Indikimba yalonyaka yokuhlanyela izihlahla ithi trees and forests for ecosystem restoration and improved livelihoods. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.